Baba Moya kusiyele ukuthi soku lamabandla mangaki asetshengisele ukuthi afuna ukungena kukhetho.
Owakathi asinaqiniso njengecommission ukuthi mangaki afuna ukungena kukhetho. Kodwa esingakutsho ukuthi soku lamabandla esingathi thina asisitshelile ukuthi aya exist elizweni angaba ngu-107. So kusho ukuthi kule possibility yokuthi nxa wonke lawo mabandla asibhalele izincwadi ngesikhathi besithi bona bangamabandla akhona eZimbabwe bengakhonjesa bonke kutho ukuthi kungaba le 107 cases or 107 parties eziyabe zikhonjesta. Sijayele ukuthi sibe le mihlangano esiyenzayo njenge-commission lapho esibiza khona amabandla awezombangazwe eZimbabwe ajayele ukuya ngobuningi bawo wona lamanabe engiwachoyo abo-8 9 10 khangela okwayizolo abe-107. So kusho ukuthi i-democracy yethu iyakhula, abantu abaningi bazibona bele ntshukuntshu njalo bephethe okuthile abakuthengisela uZulu weZimbabwe kukhethi lolo oluzayo.
So nxa sikhangela-ke amabandla angu-107 nxa ukuthi ungaba lama-presidential candidates ngithi laba abancintisa ukhetho lukamongameli babe baningi kangako, i-ballot paper iyabhalwa njani?
Kutho ukuthi ngabuya babe njalo i-ballot paper izaba ngamapheji lamapheji amaninginingi ngobuningi bawo. Kodwa esingakutsho ukuthi from i-experience yethu eminyaka eminyaka ukuthi loba nje amabandla ajale ukuba maningi kwakuthi nxa sokufika kukhetho, nxa sokucontesta i-presidential election kujayele ukuthi kube ngani ama-numbers ayehla aye phansi. Abajayelanga ukuthi adlule 5 or 6 ama-candidate acontestayo for i-presidential. Abaningi baya bekhona esenelisa ukuthi bacontest-e ukuthi babe ngama-members of parliament, abanye beconteste ukuthi babe ngamakhansila. Asicabangeli futhi ukuthi lonyaka wonke ongu-107 angafaka ama-presidential candidate. Amanye sasewabona itebheke amanye amapartisi, kodwa ngapha ngaphansi ku-House of Assembly akukhansili yikho abajayele ukungqakilana ngobuningi babo. I-ballot paper lakhona lijayele ukuthi libe ngelilide kakhulu. Njengoba usazi Gibbs ukuthi iZimbabwe ilalokhu okuthiwa i-harmonized elections, okusho ukuthi ama-election lawa ayenziwa ehlanganisiwe emathathu. I-election eyokukhetha umongameli welizwe ile ballot paper yalo, kuzobuya i-election eyokukhetha i-House of Assembly ile ballot paper yalo, kuye sekubuya i-election eyokukhetha okhansila ile ballot yabo. I-ballot yakhona iya ingani ibanje kusukela ku-presidential ikhule isiya ku-member of parliament ibe isikhulisisa ngapha isiya ku-council. Sibone ngathi kungaba njalo lakathesi kuphelelezayo lokho.
Ye, siyezwa njalo ukuthi kule bandla okuthiwa i-National Patriotic Front elingani lilobudlelwane lowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Siyabona ukuthi uselinikile amaphepha, sebelinikile amaphepha ukuthi bangene kukhetho. Akusitshele kancane ukuthi babisenini njalo liwavumile yini amaphepha ukuthi kumele bangene.
Emalangeni mhlawumbe amathathu amane adlulileyo labo basibhalele amaphepha besitshele ukuthi balibandla elezombangazwe. Incwadi yakhona nxa ngisizwa ibisayinwe ujaha wakoJelas Muharire lo ndoda lo kuthiwa ngu-Brigadier General Mdingiri layo besitsho ukuthi sebelibandla elikhona elifisa ukukhontesta i-election. Iyamukele incwadi yakhona ngenxa yokuthi thina eZimbabwe umthetho wethu awutsho ukuthi kube le-party erejistwayo. I-party iyakwazisa nje kuphela ukuthi thina sesikhona, sitholakala endaweni enje. Kwese ukuthi nxa sekufikele ngalo khetho ele-nomination ebefaka amaphepha abo labo ukuthi babe nominated, sivalile like emaphepheni ukuthi leli bandla lingabe lilibandla elisekelwa mhlawumbe ngulo wayengumongameli welizwe. Thina kithi akulani ukuthi ibandla lisekelwa mbani, awulani ukuthi likhokhelwa mbani, awulani ukuthi lilobani phakathi kwi-membership. Yithi thina esikwenzayo kuphela ukuthi sithathe amaphepha akhona esiwabhalelweyo kuphela, sazi nje ukuthi kula mabandla anje, ngoba thina singonompembe, sitshaya kuphela impembe, sitshayela wonke amabandla lawo adlalayo, singakhethi uhlangothi, singakhethi umhlobo, singakhethi ukuthi bakhuluma ulimi olunjani.